Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 13 Ntulikazi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje liyaqhubeka lisidla ubhedu igciwane le coronavirus eselibulele abanye njalo abantu abedlula amachumi amahlanu 51 ngalanga linye.
Abantu bekhaya sithi thina mabacwaye loludlame bangaphatheki kilo ngoba kusasa asikwazi okuzavuka kwenzakele.
Umongameli wele South Africa mnumzana Cyril Ramaphosa secele uzulu welizwe lakhe ukuthi achiyane lodlakela olulokhe lusiya phambili lapho abantu abagqekeza khona amabhizimusi bethathe yiloba yini abakutholayo.
Indlala yangkhona ichiyene labantu abahlala emaphandleni labana abakwanisa ukuthi belime isikhathi izulu lisina.
Indlala ibikwa isidla ubhedu edolobheni ledede. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Lisidla ubhedu igciwane le coronavirus eselibulele abanye njalo abantu abedlula amachumi amahlanu 51 ngalanga linye. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abedlula inkulungwane ezimbili 2661 ababanjwe igciwane le coronavirus kumanani awethulwe izolo ntambama. Iningi lababanjwe leli gciwane 338 ngabe Mashonaland East, kulandele abeHarare abangu 330. Inani labahlatshwe ijekiseni yakuqala likhuphukile laya ku 30,332 ngelanga linye, khona bese kuhlatshwa abayinkulungwane eyodwa 1,000 kusiya kubo 2,000 ngelanga kumanani ade esethulwa kumaviki edluleyo. Umongameli wele South Africa mnumzana Cyril Ramaphosa secele uzulu welizwe lakhe ukuthi achiyane lodlakela olulokhe lusiya phambili lapho abantu abagqekeza khona amabhizimusi bathathe yiloba yini abakutholayo. Ekhuluma ebusuku izolo uRamaphosa uthe uhulumende wakhe usethumele amabutho lezinye ingatsha zomvikela esabeleni sekaZulu Natal kanye laseGauteng lapho abantu abangene khona emavinkilini aseJabulani Shopping Mall eSoweto. Izolo bathanyela impahla egoqela omabonakude, amafriji, inyama, izigqoko lokunye. Umangameli Ramaphosa uthe sokubotshwe abantu abedlula amakhulu amathathu 323 eGauteng labedlula ikhulu elilengxenye 166 eKwaZulu Natal. Uveze njalo ukuthi udlakela lolu solubangele ukumiswa kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 kwezinye indawo. URamaphosa uqede umbiko wakhe engakhulumanga ngitshola kanye ibizo likamnumzana Jacob Zuma okuthiwa ukubotshwa kwakhe yisisusa sodlakela lolu. Udlakela lolu luqalwe ngabasekeli bakamnumzana Jacob Zuma ngeviki edluleyo besithi bafuna akhululwe ejele lapho awavalelwa khona okwenyanga ezilitshumi lanhlanu. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo. Yena uxwayise uZulu weZimbabwe oseSouth Africa ukuthi engalokothi aphatheke kulolu dlakela.
Abantu bekhaya sithi thina mabacwaye loludlame bangaphatheki kilo ngoba kusasa asikwazi okuzavuka kwenzakele. Thina esikutshoyo ukuthi hayi siyananzelela kuphela ukuthi abantu bekhaya bangazitholi sebengena phakathi kwale ingxaki, kanti lathi seselomlando okuyalungisa ilizwe lethu lakomthwakazi. Akusizi ukuphatheka kudlame lweSouth Africa, thina ngapha abantu bethu besehluleka ukuthi bayelungisa uhlupho olukhona lekomthwakazi lathi saludalelwa yihulumende yezanu PF, ihulumende yamashona eyabulala abantu bakithi ngombhuqazwe. Kanti ngakwelinye icele sisananzelela ukuthi ngesikhathi kubusa ubaba uZuma, abantu basekhaya yikho lapho abathole khona amaphemithi ngithi izincwadi zokuhlala kwele South Africa. Yebo siyazi abaningi siyasympathize sibili sikhala lo baba uZuma, sinanzelela ukuthi akumfanelanga ubaba uZuma ukuthi ebe ngumuntu wabotshwa wahlukunyezwa ngesikhathi se-apartheid kusabusa abamhlophe, usezohlukunyezwa futhi sebuyele ejele kathesi ngenxa yokubotshwa nguhulumende womuntu omnyama, yena lo uhulumende wayesithi ulwela i-black majority kwele South Africa. Kanti ngakwelinye icele siyananzelela ukuthi i-ANC leyi elo Cyril Ramaphosa akuseyiyo i-ANC yayizolo, i-ANC ethwale nzima kuma-trenches ilwisana lohulumende woncindezelo wabamhlophe. Abakithi ngakho siyabacwayisa ukuthi hayi abangaphatheki kulolu dlame, ngoba seselomsebenzi lathi kumele siyewenza kwelikamthwakazi ukuze ilizwe lethu libuye.
URamaphosa uthi usethumele ibutho lezinye ingatsha zomvikela ezitshiyeneyo ukuyalwisana lodlakela lolu. Ngokubona kwenu lungaqedwa njani?
Ubaba uJacob Zuma akakhululwe. Sizananzelela ukuthi okunye okufelwa ngubaba uJacob Zuma yi-black empowerment owayenza kuzizalwane ze-South Africa. Mhlawumbe okungajabulelwa ngubaba uCyril Ramaphosa labamhlophe, ngoba sinanzelela ukuthi umnotho wase-South Africa usaphethelwa ngabamhlophe abaqhubeka mhlawumbe bencindezela abantu base-South Africa bamnyama. So-ke konke lokhu thina nxa sikubhekile sibone ngani kupolitically more than kulokuthi ubaba uZuma uyahluleke ukulandela umthetho wokuthi kumele aye kuma phambi kwenkantolo kumbe phambi kwe-commission kababa uZondo.
Umnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwele South Africa. Untungameli uphinde waxoxa njalo lonobhala jikelele webandla le The Patriotic Front umnumzana Andrew Nyathi laye oseSouth Africa.
Udlame kungakhathalekile ukuthi lwenziwa ngubani kubani, ayisiyonto emukelekileyo. Udlame kalufuneki. Abantu bathisa izimota, yonke lento shaya abantu ngamatshe, kuyadutshulwa, kwenziwa yonke lento engavumelekanga singabantu. Kodwa ke I think engifuna ukuthi ngikutsho ukuthi kuyadingeka ukuthi labo abakhokhelayo labo bazinuke amakhwapha. Umuntu omdala ole minyaka ephose ibe amachumi angu 8, almost 8 years, abe nguye umuntu elimsejele lichone. Ngubona kwami, ngibona ngazathi noma bathatha leso sinqumo, kodwa ke kwamele besikhangelisise ukuthi singenzi njalo, ngoba abantu bazabamba lesi sinqumo basisebenzise, okumba abantu babamba lesi sinqumo bese besisebenzisa ukona.
Kumele lulungisiswe njani lolu daba ngokubona kwakho?
Labo abakhokhelayo abahlale phansi bakhulumisane ngesiphangiphangi, balungise lelu daba, balukhangelisise, balulungise. Thina asiyingeni indaba yabo, kodwa-ke masinje lathi isisihlukumeza, lathi sisifaka phakathi, ngoba masekutshisiwe imoto ohamba ngayo usemsebenzini lapho osebenza khona, yonke into isiyonakele, asakwanisi ukuthi senze, asakhona ukuthi senze umsebenzi lo oyiwona esawulanda lapha e-South Africa. Siyacela abakhokheli kabahlale phansi kulungiswe lindaba, bayikhulume bayilungise kuhle. Into elungisekayo ukuthi nje abantu baba lamakhanda aqinileyo ukuthi hayi mina ngumulida njengomkhokheli amvumi lokho nisona, mina mfundisiwe, mina ngiligweta mfundisiwe, engakwenzi njalo. Siyacela abahlale phansi bakhulumisane kulungiswe into le, ngoba yinto elungisekayo kulokuthi kube kulwiwa, kube kusenziwa udlame, kube kutshisa izinto, kube kubulawa abantu, kube kudutshulwa abantu. Siyacela.
Umnumzana Andrew Nyathi ngunobhala jikelele webandla le The Patriotic Front, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa.
Yebo 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 mthakazo muhle siyalinqosa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo 8 pm namhla siqhubeka siqoxa labatsha ngokumemetheka kwe COVID-19 elizweni lapho inani lababulawa yilolu bhubhane selidlalela kumachumi aphezu kwamahlanu ngelanga sikhangela njalo udaba lokukhuphuka kwenani labatsha abazithweleyo elizweni lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende ethi abasakhulayo abangaphansi kweminyaka elithumi lasithupha 16 akumelanga baphiwe imithi yokuvimba ukuzithwala ama-contraceptives ngaphandle kokuba bethole imvumo yomzali silukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMike Ove ngo-8 ntambama
Indlala ibikwa isikusibanga esibi edolobheni leDede esigabeni seMathepeleland North leli dolobho lilodubo olwehlukene lezinye indawo ngoba iningi labantu lihlala imizini yesintu kodwa baphathwa njengabantu abasedolobheni sixoxele ukansilor waleli dolobho umnumzana Stanley Torima ukuze sizwe okuningi ngalolu daba
indlala esigabeni sami ikhona indlala enkulu kakhulu isizathu ngesokuthi iDete indawo esingathi lidolobha elincane ngesingizi ababizayo sithi iperi-urban so indlala yangkhona ichiyene labantu abahlala emaphandleni labana abakwanisa ukuthi belime isikhathi izulu lisina izulu lana sibili but abala ndawo yokuthi singathi bayalima yikho ubona indlala ibakhathaza Chris silabantu abalupheleyo nalabana abancedwa lebe social welfare so okwakathesi ukucela nje ukuthi inqabe ngakhwanisa ukuthi bephangise ukubuya lohlelo lobulana olokuncedisa abantu abadala labanye ababizwa lesingizi ukuthi ngama-vulnerable kungaphathisa sibi
kungakubangelwa yini njengoba izulu likhanya linile kakhulu endaweni eziningi khona ngapha linanga na
izulu lana eliningi sibili Chris but iDete lidoroba abala ndawo yokulima indlala ivangelwa lokuthi abantu abala msebenzi abalutshwani kade besebenza ngenxa yeCovid yona le abasela ndlela yokudinga ukudla i-lockdown le ikhona lezi nsuku abantu bayazama ukuthi bayenze bangabekuyenza okwesikhathi esilutshwani from 8 to 3:30 uyabona ukuthi ubunzima wangona bungakanani so hayi indlala sibili ikhathazile endaweni yami eDete and ngiyacela kakhulu abantu be-social welfare kumbe abanye bangabekwanisa ukuthi bephathise endaweni zokusiza abantu lohlupho lwendlala
zona inhlanganiso eziphathisa uzulu ngokudla aziphathise na
inhlelo eziphathisayo ngokudla ziyaphathisa but vale sikhathi lapho bavula khona isikhathi sangona sokuthi sebeqalisile iprogram yokunika abantu ukudla but inkinga ekhona ngeyokuthi bayebekhangele indawo zemaphandleni kakhulu bengananzi indawo ezinjengeDete ukuthi lokuswelakala kwemisebenzi lokuswelakala kwemali baya bengayenelisi ukuthi bathole ukudla and njalo unanzelela ukuthi kulabantu abagugekileyo and kulabanye abalobulima lobuyana okokuthi baya befuna zona lezi nhlanganiso ezinceda abantu but inkinga ekhona yokuthi bayakhangela nje bayaphonku across the board akula ndaba ukuthi usendaweni enjani iDete iyarelya kakhulu le tourism manje i tourism okwakathesi i down kakhulu ama companies ayiqachira abantu a retrench abantu abaningi kakhulu abantu abaningi bazihlalele konapho bayiyo kade bebizwa lesingizi ukuthi ama breadwinners angona so ubunzima endaweni yami bukhulu kakhulu hayi ngabe lokho impinda njalo ukuthi hayi ngiyacela uhulumende ngamanye ama non government organizations ukuthi iphathise ukuthi sithole ukuthi isigaba sami sisizakale kuhlupha lona lolu olwendlala ngifuna ukuthi nxa ukuthi kungayenzakala bebone ukuthi kungayenzwa masinya ngenxa yokuthi izinto lezi heyi angikwazi ukuthi sesilobunzima even ukuhlangana labadala because bathwele nzima le ndlala sonke sithwele nzima hayi
umnumzana Stanley Torima ngukansila wedolobho leDede ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le eDede.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz kushort wave.
Ukumanje isikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulodokotela weHarare obotshiweyo uTinobinga Mhlanga ngoba wabamba izitho zomunye umama owayezithwele wambamba kunye lamavele akhe esithi uyamelapha. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amapholisa abophe abantu abafika phose inkulungwane eziyi-9,800 ngempela sonto ngokwephula imigoqo ye-COVID-19. Leli phephandaba lithi abanye ngababuthwe besemashabhini benatha utshwala, kuthi abanye ngabakade bezulazula bengagqokanga amamaski.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC. Yabo!
Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani balaleli beStudio 7 kanye nabasakazi bonke beStudio 7. Bakithi siyabonga izindaba ezinhle elisiphathisela zona. Kulalapha abakhuluma khona ngokunikezwa isicoco sokuba liqhawe. Lizonanzelela ukuthi wonke umuntu owaphatheka kumbuqazi weGraund izano imbona eliqhawe ngoba yaphumelela. Kwaba yimpumelelo kuzano okwayenziwa iGraund. Yikho bazohlala bebafaka ezingamaqhawe. Kodwa amaqhawe ayemvelo ayiwona asebenzayo asebenzelayo ngobuhle leso sigaba sobuqhawe. Bakhona bayayaziwa lanxa izane ingazibashiye emuntu, lanxa izifake abangamaqhawe, amaqhawe ayaziwa. Yikho akusimangazi konke lokho. Kuzolandela lapho kusekuthiwa khona umkhulu wezano sesithi abantu abancedisayo kuempini laba basondele bezothola. Kambe ngumbani umuntu ongancedisanga empini? Wonke umuntu wancedisa empini. Sobona sebekubonile ukuthi babona ukuthi abantu bonke bancedisa empini kodwa alukho zuzu abaluzuzayo ngokuthi kulozibuse. Abantu baloko bengekho kuzibuse, so sebezama ukuthi bethi bayabanceda abaphathekayo. Ngani bayazi ukuthi abantu banozibuse, imfundo ikhona yamahhala le abantu babeyilwela, igovernment yona le zano ayitshontshi imali, imali ezisetshenzwa imali ezelizwe ngani ziye ebantwini. Ngani ayikusho konke lokhu ukuthi abantu abasondele? Ikusho ngoba iyazi ukuthi kudali batshontshela abantu abatholanga lutho basebenzela ize. So sizama ukungathi iyabanceda, iyabancenga. Akukho konke lokho. Ayihlale nje izano, iyekele konke lokho ekwenzayo abantu bazikhululekele. Yiwo umbuso abantu abafunayo abawulwelayo.
Sanibonani lonke one face studio 7. Ayishayishwa imbiko yenu. Njalo siyabonga ukusebenza kwenu. Lomphakathi kucacile sikakhulu. Lembono yonke yabantu nje yabalaleli bonke abeZimbabwe zengaphandle kwelizwe jikelele ibalulekile kakhulu. Noma iphambana ngombono kodwa hayi abantu abazama ukulwisana ukuthi ngwani ilizwe lingakhululeka libe kahle thole ukuhlalisana lokusebenzana. But umuntu okuphambukayo la kuphakathi kwabantu bonke umnumzana ubaba uGawule. Into ekhuluma ubaba uGawule iphambana lembono yabantu bonke. So laye kusazomthola khona lokhu nje bethi abantu befanele ukuthi begeziswe bebotshwe nokuphula umqiniso zomthetho. Yena uphezu kwazo ukuphula izqiniso zomthetho. Why yena engabotshwa? Why babakho umnankango wabulala abantu bengabotshwa? So la sokuseduzana ukuthi kumthole. Angeke kube iminyaka emingaki kungamtholanga. Sizomthola la esekulile, la esezingeni lokukhula ebesebotshwa laye. Ubona ukuthi yena uzavuma ukuthi umtengeni usetshele kulile na. Njebethu abantu abakhula umthetho befanele bebotshwe noba kabo akukhethelekile ukuthi ngakanani. Naye into eyenza ukuthi lokhu iphephe lo mnankango ngoba basesekuzalwa. Kodwa mhlala izizame iphelela umphako. Bangene nje wonke laba bantu kade bephula umthetho. kuhlupe phambanisa abantu behlukuluza abantu beyenza abantu izinto ezimbi nje izigxidla elidlala yini buqa ilizwe konke nje ofanelekileyo nezimali zabantu bethathe amabhenki thezi ilizwe liyapunga ayilalisela mala lilana kukhanye ukuthi ibondi or i-bread check or kuyini yinto nje eyize kungala mali tho so kusezoqondana laye ke uMr Billy Kabule sozolibona ijele ukuthi into enjani kuzongena lapha nesikrobi siyabonga
salibonani salibonani mthwakazi omuhle ngiyabingelela kubasakazi bami abathandekayo nabalaleli abathandekayo okhulumayo ngokamaphosa umntwana endaweni yasecrossroad kobango ePlumtree kwesikabhango isigodi engumzukulwana kabhango hawu bantu bakithi lafizwele kamthwakazi asibathandazeleni abaholi banalaba ukuthi ngelinye ilanga bavuke bakubone kulungile ukuthi basiphathe njengabahlali bezimbabwe njengabantwana basezimbabwe nathi sinalilungelo lentokozo lokujabula ezweni lethu noma nje sekunabanye abakithi abakomthwakazi asebasiphendukele ogawule hawu uyakhuluma insuku nensuku bamfaka njalo ogawule ethi abantu bemathebeliland kabafe engenakho akusolayo ngohulumeni ethi yonke into iright ayikho into ayisolayo ngohulumeni nekugrawundi akayisoli nokuphathwa kwabantu behluphekayo ngodlakela akakusoli uthi uhulumeni uright usuka namhlanje ukhuluma ngezwe leSouth Africa abheke umakhelwana kathi uZuma uright ebotshiwe izinqumo ezifunekayo zona lezi zokuthi umuntu mayenze kabi afakwe ejele engakakhulumi ngeza kubo okucatsha khona abantu okubulawa khona abantu kungabi indaba zalutho awu ngiyazisa ngogawuli awu ngiyafisa ukuthi alube imessage naleyi noma irecording naleyi lithumele direct kuyo ugawuli ukuthi awu so nani gawuli wasithengisa kangaka
salibonani salibonani bakasakazi bakastudio 7 lonke elizihipha ngesindebele likhona ngapho emelika siyawubonga uya kakhulu umsebenzi elisenzela wona uyancomeka njalo usisi uMandlovu uyakhuluma lapha nyamuzwa ngendaba yokuya enyangeni lokhu ukuthi kuthiwa khona abantu kulondoda olesilulu sakhe ezihambisa abantu enyangeni ukuyavakatsha enyangeni Mandlo ukhuluma ngemva kwendaba sikhuluma so mhlawumbe sokuyindeyiphi khona le enyangeni kudala befikile inzalo kambuyane handa le kudala behambe bafika khona ukhuluma ngemva kwendaba dala befikile abashona khona
bonani salibonani Studio 7 ngiyavuka lami ngajabula makuba le yami odethe leyi wami umbuza ukuthi kumbuze lo ndoda othiwa ngugawule lo othi kurayiti uzume botho yini lingakelaye buze kahle ukuthi uyavuma yini ukuthi omnangakho bebotho ngoba babulala abantu esikhathi sekugrawundi ngicela limbuze le like limbuze ngoba wena uyavuma ukuthi uzume botho uthini ma kungabe sokungabe sokuthiwa kubotshwa omnangakho bona ngoba bathinteka kugrawundi siza ukuthi yena uzaqamba amangethini ngoba uhlale vele edifend into ezingacaciyo kathi ugawule lo mhlobana kanti vele kulo muntu osindebele onto wako ugawule lwana ngumntu uyisedishona liphele engqondo ezisoko
salibonani basakazi bakaStudio 7 lani balaleli ngiyalibingelela ngithilinjani egama lenkosi yethu ujesu ngithasephile nale icovid izodlula bakithi mina ngile nkinga lapha esikhulufizi sesiyangaya bakithi hhayi isiyangaya isikhulufizi siyadura kakhulu o-ECD yobhadala 200 rand isiyangaya ayithatha amabhondi isebenzisa amarandi kuphela kanti sise-South Africa yini okuthiwa ayithatha imali esebenza elizweni ithatha imali yakwamanye amazwe imali yangaphandle 200 rand umntwana hhayi isiyangaya isikhulufizi siyadura bakithi abeke imbuzeleni umphathi isikole uthi arireyi ukuthi kathi uyithatha aphi ukuthi imvume yokuthi ubhadalisa isikhulufizi ngamarandi kuphela akasebenzisi imali yasezimbabwe ufuna ukuthi kusebenzisa imali yase-South Africa 200 rand umntwana e-primary hayi siyadula kakhulu isikhulufizi ngajabula ama-audio yami ngabala la hayi yize utarireyi ngiyabonga
linjani lonke basakazi beStudio 7 ngithanda ukubingelela uChris Gande mbingelele uTungameli Nkomo mbingelele uGibbs Dube mbingelele lePresident lapha uMqondisi Moyo mbingelele lesizwe sonke samthokazi jikelele ngithanda ukuthi amagama laba ayefika kubaba uGawule ukuthi yena uGawule uthini ngobabakhe uMnangagwa angithi uGawule uthi right uZuma abotshwe yena uGawule uthini ngobabakhe uMnangagwa uMnangagwa waqeda amaNdebele onke edunge AK47 wathanyela etsholotsho lapho kusuka khona uGawule wathanyela uMnangagwa kangaka uthi nina ubaba ugawule ubana lo maluma khuchiwe nga baqeda amandebele ubachaba buqa babuqa amandebele amanye amandebele asengodini abanye asezimbalwini amanye khabonakala amandebele yenithu right uzuma afele ejele mina ubana uzuma mboni iqala lakhe uzuma walwela inkululeko after sethola inkululeko uzuma akazange wajikela omnye umhlobo wawudla wawuqeda walwela inkululeko uzuma kwaba lokuthula eSouth Africa nanku lamanje lapha eSouth Africa umkhono muhamba kahle sesibethethe independent yena ugawule uma esithi uzuma afele ejele uthini ngobabakhe umnangagwa umnangagwa phela wabhuqa wabhuqa amandebele ngeAK47 lo maluma khuchiwe nganyabonga basazwe studio 7 ngokuhlala mina seSouth Africa igama lami ngubheka impilo nyathi
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, inani lababanjwa igciwane le-coronavirus selisiya liqansa kwezinye izigaba zelemelika lanxa kungayisiso siqubu esike sabonakala ekuqaleni komnyaka. Abezempilakahle bathi lokhu kungaba kubangelwa ngumkhakha wegciwane othiwa yi-Delta owenelisa ukufuhla emzimbeni lanxa umuntu ezivikele ngokuhlatshwa amajekiseni womabili awe-COVID-19. Siqoqele sizalwane seZimbabwe sihlala ngapha kwele Melika unkosikazi Priscilla Ndlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yebo Mr. Gande, hayi igciwane kule indawo eWashington State likhona ufikile yena lo uthwa nguDelta njalo siyezwa imbiko emncane yokuthi abantu abebengahlatshwanga yibo ebathathayo kumbe yibo abagulayo kodwa ke ngoyeka kwezinto abantu beWashington State abaningi bahlatshwa ngesikhathi kumele uhlatshwe kwabakhona bona labo abanye abangazange bakhathalele bathakazelele ukuhlatshwa igciwane likhona but alikhulunywa ngalo kangako ngoba inamba zangkhona isizolezana ezimangalisayo kakhulu ukuthi lizwe njengakuqala lokhwana ukuthi abantu babesifa ngenani eliphezulu hayi kuthuli nje abantu balungiselela ukubuyela emsebenzini insisho nje namhla belilanga lokuqala uThama Bandla bahambe bayikhonza benelisa ukuhlabela bendawonye kuyela social distancing njalo kungela ama mask
belokhu behlatshwa na ijekiseni ye COVID-19 abantu ngobunengi
izindawo zokuhlatshwa zilowo zikhona dabantu uyamenyezela ukuthi abantu abangahlaba ngababuye bazehlaba so ungakhangela ama pharmacies amaningi lapho kwakumele ukuthi umuntu wenze appointment siyahlaba kumbe izindawo zokuhlatshelwa kuthiwa akusadingakali ukuthi wenze appointment sungamhamba nje lokhana ukuthiwa i-walk-in nxa uyazi indawo yokuhlaba ukuthi uhlatshwe siye sabona futhi izigaba kumbe ngingathi abantu ngokuqoqana ngokuthi bavela ngapi ama association lokhu ngeke ngabona iZambian association layo I think ibe lama vaccines ayo bebizela abantu babuthi babuye bezehlaba bebapha njalo umvuzo ukuthi nxa kade ungazange uhlaba ungabuzo hlaba ngibuza phiwa i $50 abantu balokhu behlaba but awusozubona amalayini ukuthi uthwala phana kulayinela abantu abahlaba iCovid ngoba abantu abangahlabanga sebevunyela ukuphonga ukungena nje lapho wawuthiwa kule injection yeCovid ekuhlatshwa khona abahlatshwa.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa ecingweni leStudio 7 esedolobheni leSeattle eWashington State. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye izindaba ebesilazo. Liyaqhubeka lisidla ubhedu igciwane le-coronavirus eselibulele abanye njalo abantu abedlula amachumi amahlanu 51 ngalanga linye. Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa secele uZulu welizwe lakhe ukuthi achiyane lodlakela olulokhelusiya phambili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.